ukuhlanganisa kakhulu ukuthi abantu abafelwe isithanda sabo ngumntana wabo okubuya bonabo futhi abacabangela ukuthi yibo abenze inkwenenkeme njalo sebezihlukuluza isidumbu. Yikho-ke thina njengebandla ke siyakusola in strongest terms ngoba ngitsho lesintu akunjalo. Sonke sikhalelane amapholisa lo mthetho lawo edlala indima yawo. Sibona ngani sebefuna ukufihla ubufakazi be-postmortem ngoba sebefuna ukutshontsha isidumbu bahambe naso lapho abangasifihla khona kwenzele ukuthi ubufakazi bungasatholwa kuhle kumthethwandaba.
Lithi ngendlela uhulumende aphathe ngayo udaba lokubulawa kukaNcube ikakhulu iZimbabwe Human Rights Commission kanye leNational Peace and Reconciliation Commission.
Kujayelekile ukuthi abantu abakhethwa besiyasebenza kuma-independent commissions njenge-Human Rights and Peace Reconciliation lamanye ama-democratic independent commissions kukhethwa izikhothamathi ngoba siyakubona ukuthi iParliament iyakwenza ama-interviews umongameli sephiwa ithuba lokukhetha abantu labo abakhethwe iParliament. Njalo sile mbali ukuthi uma kule dictatorship kule nkando kayiphikiswa bonke labo abasebenza kuhulumende basebenza bevikela impilo yabo. Into esingani siyayibona akula independent commissions eZimbabwe as long as izami isabusa. Njalo sibona ngani izano sitsheliwe ngama-CIO ukuthi bazaluza i-by-election baphinde baluze i-2023 national elections. Sebefuna ukuthi benze udlame kwenzela ukuthi ba-declare state of emergency bahle bavale ama-elections ngoba sasiyakhumbula umonzura lo mnanga kwabangani balesivumelwano ukuthi benze i-GNU.
Ngomgqibelo uchamisa uzaba lo mhlangano kobulawayo ofana lalo abelawo ekhwekhwe lapho okubulawe khona umsekeli wenu. Liza bavikela njani abantu bakobulawayo?
Umsebenzi wokuvikela uzulu ngamapholisa constitutional kodwa sivunyelwe njalo yi-constitution ukuthi i-self-defense. Ungabona susekhoneni lawe uvunyelwe ukuzivikela. Asifuni imbali yokubulalana ngoba singabantu banye. Singaze sihlukane ngombono we-politics kodwa singama-Zimbabweans, one nation, one people.